kuliqiniso yokubana abantu kunzima vele bazaqhubeka bethwele nzima kodwa kungena edorobheni bazangena ngoba yikho abadinga khona kodwa ulabanye abantu abangasenelisi ukufika edorobheni ngokoma kwezinto so mbona ngazathi mase kunje siwile ulabanye abantu abazabe bekobulawayo kodwa i-city center bengala access layo konke lokhu mbona ngazathi kubangelwa ukuthi bathe bekhipha othova benze ngani othova badula kakhulu kodwa besenzela ukuthi bona bebe le monopoly njalo ifuel ozathi uyakhangela i-controlwa yibo bona laba basemandleni uma uyathula ulalele uzathola ukuthi kuthiwa kule khatheli eyabantu abangabangani babo abaku-inner circle yabo abayibo abarun ifuel so mbona ngazathi konke lokhu kuyisibonakaliso sokuthini akulalo utho luzanjani oluzaphuma for abantu
siyananzelela njalo ukuthi idola leZimbabwe lalo liyawa amandla njalo le ntengo yephethelo layo iyakhuphuka kuyini uhulumende angakwenza
inflation izaqhubeka iqansa ngoba as long as ifuel layikhwelile kutho ukuthi imali yethu iyaqhubeka isiwa isisindo lokhu mbona ngazathi eqinisweni labo bona laba abaphetheyo abasela mandla okuthi bekubambe njani bona kodwa okuliqiniso ukuthini bazenzela imali bezinothise at the expense of amaZimbabweans ngoba silabantu ababusayo bephinde bebe ngotsheketsha abayibo singathi ngo-business people so bona kubo is about making money njalo ungakukhangela kuzaba nzima even kubona laba abalutshwana abasasebenza ngoba okutshengisa ukuthi uma ukhweza izinto after abantu sebeholile uthi akubhajetheke.